night.
Siyabonga ndimi yakhe litshona njani zulukandaba siyalamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesine mhla ka 17 ngombimbitho 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Obemela imazowe North etalele eParliamente elilunga leZANU PF umnumzana Edgar Chidabayenzi utholakale efile ehoteleni eHarare.
Sizamile lathi ukuthi i-team yethu edila ngokwe-health ibhode itesta lapho kulamanzi khona, itesta our tapped water.
Ikhansili yedolobho le-Beitbridge iphakathi kwemizamo yokwenqabela ukuqhamuka kwemikhuhlane ebangelwa ngamanzi angcolileyo kulandela izulu lesikhukhula eline kunsukwana ezedluleyo lagcwala ezindlini zabantu abedlula amakhulu ayisikhombisa.
Into esiyenzayo kakhulu-ke ukuthi sibonisane labantu beZimbabwe ukuthi hayi bo, akusela nto yokwesaba, akusela nto yokubuyela emuva.
Umkhokeli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai uza kwenza imihlangano ezigabeni ezitshiyeneyo zeMashonaland East kusasa langempelaviki lapho azakhuthaza khona abasekeli bakhe ukuthi baqalise ukulungiselela ukhetho luka-2018. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Obemela isigaba seMazowe North etalele eParliamente njalo elilunga leZANU PF umnumzana Edgar Chidabayenzi utholakale efile ehoteleni namhla emini eHarare. Isikhulumeli samapolisa uSenior Assistant Commissioner Charity Charamba ukufakazile lokhu kodwa uthe kalakho kunye angakutshela iStudio 7 ngoba amapolisa esacwayisisa lolu daba. Ikhansili ye-Beitbridge ithi iphakathi kwemizamo yokwenqabela ukuqhamuka kwemikhuhlane ebangelwa ngamanzi angcolileyo efana le-cholera kulandela izulu lesikhukhula eline kuleli dolobho kunsukwane ezedluleyo labangela umonakalo omkhulu ezindlini zabantu abedlula amakhulu ayisikhombisa i-700. Abaningi basele bengelandawo zokuhlala ngemva kokuba izulu ligeleze langena ezindlini zabo lathwala le mpahla yabo. Umabhalane wekhansili ye-Beitbridge umnumzana Laudi Ramahapola uthi abaningi sebephila ngokudla abakuphiwayo ikhansili incedisana lohulumende kanye lenhlanganiso ezizimeleyo.
Abantu bangenelwa ngamanzi angena ngamawindi engena yonke indawo. Abanye baze baphuma ezindlini bahlala phezu kwezindlu, abanye babaleka ezindlini zabo. Impahla zabo, imibheda lani, konke kwangena emazini, ukudla, izimali, konke bahlala bengelalutho abantu benkosi.
Lukhona uncedo elilutholayo yini okwamanje kumbe elilucelileyo kunhlanganiso ezizimeleyo kumbe kuhulumende?
Sicelile kuhulumende sathela futhi lakuhlanganiso ezizimeleyo. Ngathi i-response yabo was good. Uhulumende ubuyile sibili wasinika alright, ingubo, amasepa, amabhakethi okufakela amanzi, lama-aqua tablets ukuthi at least amanzi awanangani ayahlambululwa. Ama-NGOs that they came in lawo basinika ukudla, basinika njalo le ngubo zokuthi abantu bembathe ngoba lezani anti sezingena emanzini njalo zilodaka. So ngathi hayi ukuncedo lubuyile silathi siyi-council siyabancedisa abantu labana every day, siyabaphekela ukudla, sibanika at least ukuthi sibanike isikhathi sokuthi bathi recover.
Aliyesabeli yini imikhuhlane efana labo diarrhea labo cholera?
imkhuhlane leyo bavangoma sesabela sibili. So sizamile lathi ukuthi i-team yethu edila nge-health i-ibode i-tester lapho kulamanzi khona, i-tester our tap water, i-disinfector lapho ongani ungcolile khona kwenzela ukuthi imkhuhlane le maybe ingakungenela.
Umnumzana Loud Ramahapola ngomabhalane wekansili ye-Bedbridge. EleZimbabwe ngelinye lamazwe asethuthukisa ukufuya inhlanzi. Lokho sokuze kwabangela ukusungulwa kwenhlanganiso yabafuyi benhlanzi eZimbabwe Fish Producers Association eHarare namuhla. Kubika intatheli yethu Mark Peter Ntambe.
Ingcitshi kwezokufuya kwenhlanzi exwayisa uhulumende lamazwe e-Africa kulolu daba omnumzana Blessing Mapfumo othi kuyadanisa kakhulu ukuba eleZimbabwe lilizwe elilungele umsebenzi ofana lokufuya kwenhlanzi kodwa liphila ngokuthenga inhlanzi emazweni angumakhelwane.
Zimbabwe has got quite a great potential, 10,000 dams.
EleZimbabwe lilungele ukufuya inhlanzi. Lelamadamu edlula inkulungwane ezilitshumi lo mumo omkhati olungele ukufuywa kwenhlanzi. Njalo lilohulumende osezinikele ukusekela ngamandla imisebenzi yokufuywa kwenhlanzi.
Umqondisi kugatsha lukahulumende lwezifuyo lokulima umnumzana Bosman Magotsa wazisele umhlangano ukuba ugatsha lwakhe soluzilungiselele ukusebenzelana labafuyi benhlanzi ukuze ilizwe lingalahlekelwa yimali kanje. Lona lilamadamu imfula lezifudlana ezilakho ukusetshenziswa kulo msebenzi. Njalo abafuyi balakho njalo ukugebha amachibi amancane okufuya inhlanzi zabo ngitsho lasezindlini zabo. UDokotela Crispin Sukume ukhuthaze ukwehliswa kwemithelo yamanzi enhlanganiso yamanzi yezinwa kubafuyi benhlanzi ngoba umsebenzi wabo ungavezi ukumotshakala kwamanzi amaningi njengeminye imisebenzi efana lokulima ngokuthelezela. USukume ukhuthaza kakhulu ukuba inhlanzi ezithengwa phandle kwelizwe zifakelwe umthelo we-10 cents enhlanzini ezilesindo ze-kilogram elilodwa sithi lokhu kungaletha imali eningi engasetshenziswa ukusekela imisebenzi yokufuya kwenhlanzi kuleli. Omunye wabafuyi benhlanzi uthi lokho kungaphathisa kakhulu. Umnumzana Mapfumo laye uthi abantu abafuna ukufuya inhlanzi ngabadinge ulwazi kulabo abalalo besungule ibhizimusi bezimisele besenelisa ukuthola inzuzo ezwayo.
Make sure you find the right person to have a look.
Zama ngayo yonke indlela yokuthola umuntu ongakuphathisa ngokuhlola indawo ofuna ukusebenzela kiyo. Silohulumende olabalimisi abangaphathisa ngenhlanganiso ezizimeleyo le-University of Zimbabwe ukuthi uqhube umsebenzi wakho kuhle.
Okwamanje inhlanganiso ye-Lake Harvest yiyo emkhulu efuya inhlanzi eziyisisindo esingamathani afika ku-8,000 tons ngomnyaka. Njalo igola inhlanzi ezilesisindo esingamathani angamashumi amahlanu ngenyanga. Linhlanganiso isisebenzela lasemazweni afana leMalawi, Zambia, Mozambique njalo bekhangelele ukuqala eTanzania kusikhatshana esilandelayo. Umnumzana Zokonia Kaitano ofuya eseKaroi uthi indubo ezibhekana labafuyi abasacathulwa njengayo ikudula kokudla kwenhlanzi. Ekhuthaza lomhlangano labalimi ukuba bedinge indlela zokuluzilungiselela ukudla emapulazini abo kulokuyathenga sikhathi sonke. Abezempilakahle bathi inhlanzi ziyakha umzimba njalo zichiya ijwabu libuchelezi. Kodwa eleZimbabwe lokhe lisalela kudaba lokudla kwenhlanzi ngoba kuthiwa umuntu munye udla inhlanzi ezilisisindo sengxenye yekilogram nje kuphela ngomnyaka nxa siqhathanisa lamazwe afana leMalawi, leZambia okudliwa inhlanzi ezisisindo esifika ku-5 kilograms umuntu ngamunye ngomnyaka. Inhlanganiso ye-Fish Producers Association izabamba umhlangano njalo ekupheleni kwawona lo umnyaka lapho ukuzakhetha khona iziphathamandla. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingu-Mark Peter Ntambe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 Medium Wave lagu short way 49301208 lagu 15775 kilohertz. Lila konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umkhokheli weMTCT umnumzana Morgan Tswangirai uza kwenza imhlangano ezigabeni ezijiyeneyo zeMashonaland East kusasa langempela viki lapho azakhuthaza khona abasekeli bebandla lakhe ukuthi balungiselele ukhetho luka-2018. Umqoqo wenhlelo zaleli bandla umnumzana Bednico Pepe uthi uTswangirai uzaphatha njalo udaba lwendlala kanye lokubhidlika komnotho khona athi kubangelwe libandla lezanu PF.
Ekuseni kusasa sizabe sise Mutsi endaweni okusokuthiwa kukhothwe business center ngo-10 ekuseni, kuthi emini ngo-4 siyabe sise Mtoko center, kuthi ngelandelayo ke ngomgqibelo ekuseni sizabe sise Marondera e-town ekuseni silomhlangano khona, kuthi emini sibe sesiba seWetsa lapho sizabe siyomhlangano khona. Kube sokufike ngesonto sizabe sise Chikomba, eChikomba ke kuleyo district silendawo ezimbili esizakwenza khona imhlangano omnye okuseni omnye emini. Into esiyenzayo kakhulu ke ukuthi sibonisane labantu beZimbabwe ukuthi hayibo akusela nto yokwesaba, akusela nto yokubuyela emuva, sokusobala ukuthi laba bantu sebephoxela izwe leZimbabwe kangaka kukwazi kwafika ekuthini sebesilwa bodwa ngenxa yokuthi phela lokho kade bekukholisa ngokuthaphuza ke nokunendlela exhwalileyo kakusekho sokukulutshwana okwenza ukuthi balumane nje baxabane benze nje bexhuthana, sokuyikuthi ke akuseneli leyo nto kade beyikholisa beyitshontsha elizweni leZimbabwe.
So kuyikulungiselela ukhetho lokho?
So kuyikulungiselela ukhetho phela nxa laba bengani bakhanye ukuthi bayaxabana kule ngxabangxoza kuzanu, thina esikuqinisa kumbe esikukhombisa kumbe esikutshengisa abantu ukuthi hayi kasilungiseleleni thina nxa sesiya kukhote singabantu abahlelekileyo, bona bengabantu abaxabanayo.
Umnumzana Abednego Pepe ngomqoqi wenhlelo zebandla leMDCT.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafubembula,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe.
Uhlelo lwezemaphandleni lamhlanje sikhangela imikhuhlane ehlasela inkomo ikakhulu ngalesi sikhathi lapho okuna khona izulu elinengi. Sile ngcwethi kwezokulima la kwezokufuya umnumzana Ronnie Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo Spanda.
Yebo Nkomo.
Yiphi imkhuhlane evama ukuhlasela inkomo kakhulu nxa kulezulu eliningi kanje?
Imkhuhlane emkhulu ngemkhaza. Ngoba nxa sokuthiba lotshani kunje imkhaza iyaba khona ibe mningi, sokusitsho ukuthi umlimi sokufanele anqineke ngokubona ukuthi inkomo ziyadibha ngeviki ngeviki, njalo abone ukuthi ukudibha lokhu ziyathola umuthi wakhona ngendlela eqondileyo ikakhulu enkwapheni lapha, ngoba lapho ucatsha khona okuyimkhaza.
Ibangela mkhuhlane bani imkhaza?
Imnengi imkhuhlane yemkhaza, okwakhulu yilo umkhuhlane okhanya besithi heart water, ngoba uyenza amanzi egombolozela inhliziyo nxa kuyikuthi inkomo isibe lawo lowo mkhuhlane, ibisi qhuqha nje kumbe into enjalo then ibisi sifa. Ngakho ikakhulu wona lo mkhuhlane yiwo omningi kakhulu.
Yiphi eminye imikhuhlane evamileyo enkomeni abalimi abangayivikela nje kalula kungelabo ngcitshi obujulileyo obudingakalayo?
Kunjenje nxazi nona ngokuthi utshani sobukhona ziyanona zibe sezisiba lo mkhuhlane womkhono, abanye bajayele ukuthi yi-black leg. Umkhono lo ubangelwa ikakhulu yikuthi inkomo nxa sezisidla amadlelo la esingathi butshani obuhle obulo kudla kwenkomo, kulokuyizibungwana okukhona enkomeni esiswini sayo okuyikho okunceda ukuthi yejise kumbe igaye ukudla. Nxa sokuthola ukudla lokho okutsha uyathaba kakhulu ube so ucina uletha ipoison ethize ethiwa yi-black leg lay. Khathesi njengoba zinona inkomo kuyaswelakala ukuthi abantu bazihlabe bezihlabela i-black leg ngoba nxa zinona yikho ezihlatshwa khona ngumkhuhlane lo ikakhulu umqeda ngoba yiwo oyabe ungakatholi emzimbeni ukuzivikela kiwo umkhono. Ngakho yinto nje abangafika ezitolo zenezezithengisa imithi yenkomo batsho ukuthi sifuna umuthi womkhono babuze nje lokuthi bahlaba umuthi onganani inkomo nganye nganye ukwenzela ukuthi bangayedlulisi njalo bangahlabi ngaphansi kwalokho okukhangelelwe khona kulesithi ama-recommendations.
Abalimi abaningi emaphandleni kakhulu abangelalwazi olujulileyo ngokufuya bahlaba inkomo nxa ithe yagula kuphela, nxa ingagulanga bathi iphilile. Ungabaxwayisa ngalipha abalimi abanjani?
Nxa usitsho ukuhlaba utsho ukuhlabela umkhuhlane.
Yebo baba, ukuvikela.
Okay, bese sithi utsho ukuhlabela inyama.
Hayi cha.
Ye, ukuvikela khona nje kuyakhuthaza ukuthi basondelelane labalimisi ikakhulu bona babe veterinary ukuthi bazi ukuthi esigabeni sabo imikhuhlane le ivele iminjani ekhona yipi isiba khona ngasiphi isikhathi babe sebesiba nje lolwazi lokuthi ukuhlaba bangahlaba nini bevikela uphi umkhuhlane kulokungamakhalenda nje okuba khona kuyona la lezi zitolo zemavetinary okutshengisayo ukuthi hayi ngalesi isikhathi hlaba la ngalesi sikhathi hlaba lokho njalo njalo. Kodwa ke engiqakathekisayo ukuthi babuze kubalimisa ukuthi indawo yabo yazakala ilayiphi imikhuhlane ngoba okunye ukuhlaba uyabuhlaba umkhuhlane ovele ungekho endaweni yakini kanti sokuyikuchitha imali.
Okokugcina Mdawini, ungabatshiyela wapha amazwi abalimi emaplazini emaphandleni kuyo yonke indawo?
Mina ngokubona kwami mbona inkomo abantu bazibala njengenotho yabo. Njalo vele nxa ukhuluma ngenkomo uphose ukhulume ngento eziningi eziqakathekiswa ngabantu empilweni. Ngakho ngithi kungakuhle ukuthi sike sisuke mbijana ekuthini ziyazibonela njengakudala ezazigqotshelwa nje zizidingela amanzi zingahlatshwa zihlatshela imikhuhlane ezifayo zife ezingafiyo zisale. Ngithi kasike sisuke kukhonokho sibone nje amacebo ukuthi inkomo sizincinekele njengenotho yethu sizikhuthaze ukwenzela ukuthi nxa sesisiyathengisa kungabi kuyalahla kube ukuthi sikhuluma ngokuthi inkomo yami le kumbe ngithi product yami le inhle ngalokhu ngalokhu. Ngakho wena ofuna ukuyithenga akunithengele ngeprice lami ezasala ngibone ukuthi hayi bengisebenzisa.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo baba Spanda. Siyabonga.
Siyabonga la.
Uhlelo ezemaphandleni asidibaneni ke ngeviki ezayo ngolwesine ngasikhathi sinye kuhlelo lunye.
Lamaqhawe Nkunzi eyabhonga kwezwakala ngilandi leMelika Thole likaNyongolo silwane samahlathi eZimbabwe ngeke sakukhohlwa.
Hehe, sokunzima manje enkundleni yomncintiswano wenkondlo kuStudio 7. Hambani liyezibonela ekhasini lethu eleFacebook kuVOA iNdebele. Sezikhona inkondlo ezithunyelwe ngabanye benu.
Bangibiza sikhwica mfundo ngoba sebengibona sengifunde ngaze ngakhwica imfundo kodwa izolo ubaba mkhulu uthe ngimyenzele isikei sangiphika amfundo awufundanga. Abafuna imali ulwazi baluthapha kimi ezomnotho ngizicecada noma ngibubhuqa obukabhuqa.
Qhawe lamaqhawe Nkunzi eyabhonga kwezwakala ngilandi leMelika Thole likaNyongolo silwane samahlathi eZimbabwe ngeke sakukhohlwa.
Ngena lawo uzitholele umvuzo siyahulula ngapha ku Studio 7 ozathola ama like amaningi nguye othola umvuzo omkhulu we radio esebenzisa amandla awelanga awesola. Ukungena nje kumncintiswano uyathola umvuzo. ungakhohlwa ukutshela izihlobo labangane ukwenza like ikhasi le-VOA indebele ku-Facebook.
Ngilala ngisenya ubutho nguwe ntokotoko. Ngiphupha ngisemazweni nemazwini nguwe ntokotoko.
Live talk lamhlanje uhlelo lwabesifazana sikhangela imbiko ethi kulabantwana abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lantathu abadinga uncedo lokudla ngesiphangiphangi ngenxa yendlala. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane siqale ngakhona pha eMelika. Okhokhelayo kubandla lama-Republicans kulabo abadinga ukumela leli bandla kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Donald Trump uthi kasoze aphatheke kunkulumompikiswano ebimele ibe khona ngomvulo. Uthi uzathatha leli thuba ukwethula umbiko oqakathekileyo. Siphethe ezivela kwamanye amazwe ngokuya kwele Ghana. Lelo lizwe lithi liphakathi kokulungiselela udlakela olungaqhamuka kulandela ukuhlaselwa okwenziwe ilizwe elingomakhelwane eli-Ivory Coast ngabenhlanganiso ye-Al-Qaeda. Esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Jondai Marowa otshengisele eyedwa phandle kwedale lephalamende izolo esithi kugcwayisiswe ukuthi imali engamabhiliyoni alitshumi lanhlanu i-15 billion okuthiwa yanyamalala silandule imbiko ethi sithunjiwe emadabukakusa namuhla. Le mali kuthiwa ngomongameli Mugabe yanyamalala emgodini yelitshe eliligugu yamadayimana eMarange. Amabandla aphikisayo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo zithi kumele iziphathamandla zikahulumende ezingaba zisazi ukuthi le mali ingaphi zibotshwe. Ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah Studio 7 uxoxe lo nkosikazi Lucia Matibenga owake waba ngumphathintambo wenhlalakahle kaZulu kurhulumente womanyano lo mnumzana Zibusiso Chuma owebandla elitsha ele-Freedom Justice Coalition of Zimbabwe.
Into eyenza ukuthi isithi liqiniso phela
kuzeli
ukuthi kukhulunywe ngomninimuzi upresident welizwe uye kukhulumileyo. So esintini akwenzakali ukuthi abantu batubaba kumbe umama uqamba amanga. Ngalinika ezikanto ka-former minister of finance uthendayithi asekuhulumende laphana ukukhuluma kakhulu lasephalamende bebika ukuthi imali yama-diamonds vele kuyasetshenzwa kodwa kulalutheli kuye esiphaleni. Mina kweminye imihlangano yakhona ngangikhona uze umdala ephendule ukuthi yena wakhuluma ngama-diamonds sephashonate indaba engakhulumi ngamanye ama-minerals utho ukuthi kukhona kwakuphisa thinamasa ezinika kade sesabela ingoma eyayisatshelwa ngu-Thendayithi esase ngu-minister of finance ukuthi hhayi ama-diamond kuyagejwa esikubonayo ngamagodi kuphela imali ebuya esiphaleni ayikho.
Wothi ngubambi umlomo khona lapho sike singenise ubaba uChuma. Wena uthini-ke Chuma ngali ndaba?
Ndinxa siqalisa vele singakhangela thina lokhu esikuthi ngesilungu i-national budget iyehluleka ukufika ku-$4 billion anjo. Kodwa indlela umdala akhulume ngayo ukuthi ubekhuluma ngayo ngani kuyinhlekisa ukulahleka kwe 15 billion dollars imali efisuka ngapi kuma diamonds okutshengisela ukuthi vele akala ndaba lomuntu akasela lozukasela ndaba lozulu weZimbabwe ngizokukanti thina sithi kahle kahle umdala ngisho laye ulefanda kodwa ama ministers akhe sebethatha advantage yokukhula kakhe bayamqambela amanga bayathonja imali yama diamonds kukanti thina sithi singamaZimbabweans we need accountability yemali we need transparency yama diamonds la ayemvulwayo lapha eZimbabwe
singasakhulume phela sibuyele emuva kwenziweni ke khathesi ukuze labo ababeba leyo mali balethwe kumithetho andaba
yena ngokwakhe ukhulumende lakathi ukuze utshintshe i-corruption anjo kufuze utshintshe i-system you have to remove the system first
bayamelela ukhetho luka 2018 kokwakhathesi ke kwenziweni from u-2016 esikiyo kathesi kusiyafika u-2018 wathi ngenike ithuba umnkosikazi Matibeng
ngike ngakhuluma ukuthi hayi asisakhulumi okwasemuva all right ukuthi izinto lezi angikhola ukuthi aphuma kanye kanye uthi ukuthi kwazi ukuphuma mbijana mbijana and uqinisile ubaba ukuthi umgabekaselandaba labantu bezimbawo yikho thina abanye sisithi isikhathi lapha esikiso asilungiselenini asibambaneni asiboneni ukuthi singayenza njani ukuthi sizikhulule uhulumende elisela ekhese kutshontshile uyaphuma egcekeni ekhuluma kumaredi naku-TV ukuthi vele imali yenu sigatshi amaminista la akhulunywa ngomunye upanelisti omunye wami very true bathenga abanye bakhona the whole of Victoria sezayithengile baze sebecina befuna ukuthenga amadiridi amadiridi ngalandeli bewathengile kudala ngenxa yokungazi ngoba imali yokutshontsha phela icina isikwenza ube umuntu ongafela ngqondo ongasazisisi so okwamanje abantu beZimbabwe mina ngithi asibambaneni nesintu futhi bathi bona nxa ichago selichithekile hhayi akusela ngenye indlela singazikhulula njengamaZimbabweans asibambaneni sibone ukuthi uhulumende lo ekudlwanguzwangu ukhitsha njani
elokugcina chuma ngakwenziweni ke mbuzo munye khathesi 2016 kusiyafika u-2018
into engayisho khonapho ukuthi abantu abatsha mina ngihamba ngabantu abatsha ngoba nginje ngumuntu omutsha ukuthi abantu abatsha yibo okufuze bebambane bemanyane bebe munye ngoba karesi ilizwe lelanjo lifuna abantu abatsha new fresh ideas ebantwini abatsha people who have got the power and the ability to change izinto and into engizisa ubuhlungu ama-opposition parties ukuthi lawo kukanti you are saying ukuthi kufuze betshintshe i-system they are just failures singakhangela even nginike example kababuthwangira uthe engena kupower wacala ukuthi la esefuna amasosha i-security eyani okuthi angitsho ukuthi is just a replica of what of ZANU-PF into mina ngiyibona engcono ukuthi abantu abatsha bebambane abantu abatsha yibo abazaletha inguquko kuleli lizwe
lo ngumnumzana Zibusiso Chuma oyibandla elitsha ele Freedom Justice Coalition of Zimbabwe ubexoxa endawonye lonkosikazi Lucia Matibenga oke waba ngumphathi ntambo wenhlalakahle kazulu kurhulumente womanyana ngisize baba uhlabela ke kamnandi lapho ngozinja ziyamluma ehamba lo bonakele hayike kwanele kwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo nguntungamilinkomo asidibaneni kuhlelo lunye kusasa lilala.